kuyadanisa baba ngenxa yokuthi abakhuquluzi benotho babevela ku-East amaChina abuya lapha afake impahla zabo bethiye idola le-America. Njengoba idola lingasabonakali amasekthara avalile siyadana ngoba abaningi atshele ukuthi vela basoze bavule lapho abayibhadala khona ama-rates abantu labo sebebamba ongaphansi ngoba akusela mali yokuthi babhadale ama-rates labantu imisebenzi ayikho. Lokhu sikhala njenge-MDC ukuthi satshontshelwa ama-elections kungabi economy singayilungisa okwamanje kunzima sibambe amagabha avuzayo kuphela indlala sivela ku-festival season abantu babambe ongaphansi badla ingxoxo zomlomo kanti
manje njengebandla kuyini abantu abamele bakukhangelele kunalo umnyaka esesiwuqalile.
Okokuqala mbona ngani ibandla le-MDC fanele lihlale nabantu bonke hatshi ama-members alo bakhulume nabantu bemaphandleni, bakhulume lezinduna, bakhulume labanye abantu bonke abangaphandle kwelizwe benze esingathi yindaba eZimbabwe. Sikhuphe amabhathi epolitiki sithi singamaZimbabweni sixolelane sibumbe imvuma sibumbe into eyodwa njengoba saqala ngo-1999 sibone ukuthi ibandla lethu selagcina senza sidabukana ngenxa yezikhundla ngenxa ye-tribalism ye-nepotism ye-corruption. Asiqale emini sibuyele khonaphana esaqala khona ngo-1999 singakhethi muntu sithi ama-students omama ama-workers abe-cheshi konke sihlangane lama-farmers lama-veterans siqale kutsha square one. Ngiyakwazi singaphutsha sindawolo lokho kuthi omunye ngapha udonsa icaba omunye udonsa icaba kudanisa abantu ebebesisapota ngenxa yokuthi abantu bafuna ukukhululeka. Sesidiniwe kanti ukuhlala siyi-opposition sifuna ukubusa. Yikho-ke isicelo sethu sithi abantu abaginye ukuziqhenya babe ngabantu bani bahlale phansi babone sibili ukuthi kanti ngubani ophambanisa inotho, ngubani ophambanisa ukuhlala kwabantu. Abantu abazinzanga, abantwana babhalile i-form 4 babhalile i-form 6 baqedile ama-degree. Iningi yabo amazizi asengakabuyi sebesegoli. Shuwa sizaphila ngani, sithume bani, senzeni? Ama-results athi sebuya abantwana ababuyi kuzowaclaima ngijela ukulandela ngenxa yokuthi bakwaze bangaze bathwale izithupha abanamsebenzi. Ngithi nginela ibandla le-MDC njengomkhulumi omkhulu, asixolelane nini, sikhumisane umlotha kuqala thina singakakhangeli ngaphandle. Suka lapho bonke ababaleka ku-MDC bafoma okungamaphathi wabo ngamabizo atshiyeneyo sithi gwaqa siqalise kutshe. Sike siyekele ukuthanda izikhundla, siyekele ukubanga inhloko ibhalabhaka lisagijima.